Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ke leli thuba ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-15 Lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhankaso wokhetho lwama-by elections eBinga ezihlalweni zamakhansila ayisithupha usekuzinga eliphezulu abezanu PF besithi bazanqoba.
EBinga ukhanya uhulumende akasikhangeli, EBinga kukhanya thina sisemuva. So ngakhonoko nje abe-LDC ebebegijima besebenzise khonoko ebantwini bethi hayi khela nini ukuthi ninabalithandi.
Kodwa abebandla le-CCC bathi balethemba lokuthi yibo abazathatha zonke lezihlalo.
Ngaphandle kokuthi ivoters roll yakhona ibaphambanise nje ibakhuphe endaweni zabo, kodwa abantu bethu siyabazi, thina siyi-community siyazana ukuthi lwana uyavota, lwana uvotela laphana. Mbona ngani hayi siyanqoba.
Ixuku labokholo lwesipostoli elithiwa abapostoli for ED lithi alisekeli hlangothi.
Ukuthiwa amapostori ka-ED lokhu yikho kukhuluma nje kuphela, but ngibona ngazani kuyabo kuphumela egcekeni kube kusobala kucace, ngobana lokhu kutshengisa ukuthi kabathathi hlangothi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhankaso wokhetho lwama-by elections eBinga olwezihlalo zamakhansila ayisithupha usukuzinga eliphezulu abezanu PF besithi bazake benqobe labo kulesi sigaba. Isigaba seBinga sihlezi singesebandla eliphikisayo kusukela ngomnyaka ka-2000. Sikhuluma nje uhulumende usesungule inhlelo eziningi-ningi ezijonge ukuthuthukisa lesi sigaba ezibalisa ukuqhelisa isibhedlela, ukwakha imigwaqo, ukupha izakhamizi izikebhe zokugola inhlanzi, ukwakha isikolo sokuqeqetsha abongi, ukugebha izikotsho lokunye okuningi-ningi. Ngenyanga edluleyo ibandla le-MDCT laqotshisa amakhansila kumanisipala weBinga ayisithupha esetheswa icala lokusebenzelana lebandla le-CCC. Umanisipala weBinga ulamakhansila angamachumi amabili lanye. Idale le-nomination court lihlale mhla ziku-6 kuyona le inyanga lisamukela amaphepha abazancintisa. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Kulakwashe Musaka ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kulabantu abangu-5 ama-councillors afakiweyo under i-CCC, yiwo ama-candidates lawo kade vele ekhona recalliweyo. Laba abahlanganisela u-councillor we-Kalungwizi ward, lo-councillor we-Sikalenge ward, u-councillor we-Smatshilele ward, u-councillor we-Siyachilaba ward, u-councillor we-Kariangwe. Bonke laba bebahlanu balezikweleti ku-council, okubana yinto esaxo kwa ukubana hathi umthetho ngumthetho phela. Abantu laba abangangeni eboxini ngoba abalandelanga okufunwa yi-constitution eZimbabwe, kumbe singathi Electoral Commission Act eZimbabwe. So yindaba ekhona engithi ngilazise abantu beZimbabwe ukuthi kusakhangelisiswa ke lokho, ngoba i-council isikhiphile amaphepha yabhala la izincwadi, labo bavuma ukubana ngempela balezikwelede, bazivuma izikwelede zabo. So akumangalisi ukubana lava bengangeni kukhetho. Thina njengebandla lezanu PF silakho sibili ukuthokoza ngokunxa sikhangele ukubana siya unqoba kukhetho lolo lubuyayo mhla ka 3 December kodwa hayi angu 4 amawadi siyawawina siyawanqoba sibili kathesi siku ground siya campaign sikhuluma nabadala sibabonisa umsebenzi wenzwa ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa bayavuma ukubana hatshi akade kushotile ngukansela kuphela ofunakalayo kuyiquestion ngoba amakansela wonke kade ngawe opposition ebhinga kusela kuyi 1 kuphela esinamagonde so bayabona ukuthi hatshi ukubana iquestion le ibe mgceke ibe kahle sibili kumele sifake okansela abezana uPF so hayi silethemba sibili silethemba lokubana siyawina come 3 December out of angu 6 sikhayelele ukubana hatshi angu 4 kumbe angu 5 uyabona singawawina
khona vele kuyini obekubangela ukuthi ibandla lezana PF lingayenzi kuhle khona ngapho esigabeni sebhinga
isizathu esikhulu esekubana ibandla lezana PF libe linqotshwa ngamabandla aphikisayo eminyakeni edlulileyo yikubana abantu bebhinga bebekhala bethi hatshi ebhinga okanye thina sikhohlwakele ebhinga okanye uhulumende akasikhangeli ebhinga kukhanya thina sisemuva so ngakhonoko nje abe MDC ibebegijima besebenzise khonoko ebantwini bethi hayi khela nini ukuthi ninabalithandi khela nini ukuthi bayakha izikolo kwezinye indawo ngapha bayakhe khela nini bafaka ama teachers college kwezinye indawo ngapha bafaki khela nini bafaka izikolo zamanesi ama polytechnic ngapha bafaki khela nini imigwaqo yethu thina ifila ilamathara khela nini alila manzi begijima ebantwini abantu labo belale nibethi baqinisile laba beopposition ngempela ufulumende akasithandi yikho kade usenzakala kodwa ngelani ngitsho ukubana nge-new dispensation le ebuyileyo balayo islogan yabo eyokuthi akula muntu ochiwayo ochiwa phandle akula ndawo echiwayo so ngakho lokho umongameli welizwe samubona eminyakeni ephelileyo ebuya ebhinga ezokhuluma ukuthi hayi bhinga lisixolele sesilungisisa lokho esasiphambanisa khona abantu bamimakela umongameli welizwe bamnika ithuba lokubana eyenze lokho akukhulumayo
alo ke ngumnumzana kudakwashe Msakwa isiphathamandla sebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni lestudio 7 esebhinga njengoba istudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lomgcini isihlalo webandla lesicc esigabeni seMathepeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda saqala ukumbuza ukuthi umkhankaso wabo uhamba njani
kande okwakhathesi umkhankaso kuma ward wonke engu 6 awebhinga lapho okuya kuba khona lokhetho mhla ka 3 December so far hathi kuhamba kuhle asikaboni idlakela akukabi lalabo abasiphambanisayo siyazenzela kuhle imhlangano yethu iward yesikhaya yokuthi mhlawumbe ungaba lodlakela eseduze legokhwe kwakungani khona umkhuba ungachithekela hayi so far ama meetings ethu ahamba kuhle sokusela ngomvulo sokusiba nama meetings endaweni ezijeneyo mbona ngani hayi kuqhubeka kuhle
manje ngokubona kwakho ubona ngani ukhetho lolu luzahamba kuhle na njengoba sisizwa kuthiwa kulokukhonona ngevoters roll leyo kuthiwa iyadula kakhulu
okwakhathesi thina ngale sikhangelele ukuthi kuyahamba kuhle Chris isizathu esenza ukuthi sitho njalo ukuthi inombolo zabantu bethu abayibo abaregister ukuvota siyazazi siyakwazi ukuthi khona kwavota abantu abangaki ngale ngaphandle kokuthi ivoters roll yakho ibaphambanise nje ibakhuphe endaweni zabo kodwa abantu bethu siyabazi thina si community siyazana ukuthi lwana uyavota lwana uvotela laphana mbona ngani hayi siyanqoba
alo ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini isihlalo webandla lesicc esigabeni seMathepeleland North obekhuluma le studio 7 ecingweni esebhinga Ixuku labokholo lwesipostoli elithiwa abapostoli for ED lithi alisekeli hlangothi. Kusukela kunyanga ezilutshwana isanda kwedlula kubunjwe amaxuku amaningi akuhlangothi ezijiyeneyo zelizwe azithi for ED. Kusukela kwezamatitshala izisebenzi onozindaba labanye. osekumangalisa abanye lixuku labezokholo lwesipostoli. Kodwa abamaxuku la bayalandula ukuthi amabala athi 4ED amele ukuthi Emerson Lambutso ibizo likamongameli Mnangagwa besithi kumele ukuthi for economic development. Sixoxe lomunye wabokholo lwesipostoli umnumzana Maxim Gandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuthiwa amapostori ka-ED lokhu yikupho kukhuluma nje kuphela, but ngibona ngazani kuyabe kuphumela egcekeni kube kusobala kucace, ngobana lokhu kutshengisa ukuthi kabathathi hlangothi oluthile. Amabandla wonke elizweni awazokholo akakumelanga betholakale bekuzombangazwe, kodwa okutholakalayo ukuthi khona bona balandelana bengaphikisani lebutho elelizwe kumbe political party kumuhulumende welizwe lona lelo kumbe umngameli welizwe lona lelo, ngoba bona kabakhangelelanga ukubana betholakale bexotshanisa nalezombangazwe. Ngakho ke babe bekhangelane lokuthi lo okhona ngaleso sikhathi nguye lo abahamba laye, kuthi amabandla aphikisayo lawo namabandla phela abe lama constitutions abo babe bephikisa ngendlela elabo ababona ngayo izisekelo zisekelo ama-political party abo emabandleni abo. Kodwa ke inxakaso singena ngapha kuleba laba ezamabandla ezokholo akumelanga bethathe any side, bahamba lohulumende oyabe khona kumbe umongameli oyabe khona ngaleso sikhathi.
Kanti vele khona bona labo abesonto zamapostori bengayekela ukuthi basekele umongameli oyabe khona njengokutsho kwakho, ayisonto elungileyo yini njengesikubona kwenzakala kwamanye amazwe?
Hayi, kuba kuvamekile lokhuyana ke amanye amazwe angabe elendlela zawabenza ngazo, njengoba leli lizwe leli lizimele lathatha lavela lalo empini. Ngakho ke amabandla akhululekile ukusekela lokho okukhona uhulumende oyabe khona, kuya ngamabandla, asikuthi amabandla wonke, kuya ngokholo lwebandla lona lelo ukuthi bona basekelela bahambisane, ngoba na amabandla wonke ayakhula leka ekhulekeli lizwe ukuthi libe lokuthula. So ke Korinkere kwenzakala ukuthi khona bengameli khatshana, kodwa besondele duzane kubakhokheli bezama-political parties kumbe abakhokheli bakahulumente, bebeke imikhuleko bebalethe enkosini ukwenzela ukuthi kungabi lodlame, kodwa ke kube lokuthula. So amabandla akasozimelele khatshana, amabandla akasondele phansi kukahulumente ukwenzela ukuthi bebeke izandla zabo bekhulekela ukuthi khwe nxa kusiba lokhetho, ukhetho lolu lube lokuthula. Siyibona ngaleyo ndlela. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Maxim Gandla ongomunye wabokholo lwesipostoli ubexoxa le studio 7 ngocingo ebobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi untombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba munwemunye 9 obelethe umntwana oyinkazana izolo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals uziphilele kuhle. Lo ntombazana ubikwa ebelethe ngokuhlinzwa. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi imizamo yokubuyela kumanyano weCommonwealth okwenziwa ngeleZimbabwe ilakho ukungaphumeleli, ngoba icula eliselizweni elomanyano lo lizahlolisisa indaba ezifana lombuso okhululekileyo okuyinto esilelayo kuhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Bah. Sanibonani basakazi bethu nonke kustudio 7 nabalaleli bestudio 7 olibulisayo ke lapha kumdala Khumalo ngilana egoli bakwethu engithanda ukuphawula kukho ke namhla lapha inkulumo le eyakhulunywa ngusizi Mchiroza ephendula umdenda lapho wayethi yena kungathiwa amashona yiwo avuzisa amaphepha ama examinations wenziwa lishona elilodwa lalo lelo shona laziphela ngaleso sikhathi entanda ukukuphawula ke lapha ngkunkulumo yakhe ikuthi usuka lo kusuka ngo 1980 lo minister azaza akwenze lokho kusofika namuhla kona le mashona lendi kwenzakala phose iminyaka yonke ukuthi amaphepha avuziswe iminyaka yonke lo nyaka nje lo isiphethe kuba nje abantwana besikolo abangedlula i 100 kodwa ekubanjeni kwalabo bantwana akula muntu omdala obanjiwe onguye owabanikeza lawo maphepha bangakike abangabanjwanga kona le mashona lethu phela lawo maphepha ngoba ababanjwe bangu 100 kuphela so uChiroza angacathi ngomunwe amashona abantu abazondi kuzondwa izenzo zawo ezimbi ngiyabonga
Studio 7 ninjani nazi hlobo zami siphilile hayi mina ngiphilile kodwa umoya wami awukho right ngendlela iZimbabwe eyenza ngakhona ipolitics yethu eZimbabwe is not targeting a party ebusa a ruling party is targeting imihlobo which is very bad ma ungaqala nokubhekana nendaba zomhlobo then you are not in politics you are a tribalist so iZimbabwe ifana ne Rwanda iZimbabwe ifani ne Rwanda ne Burundi no iZimbabwe was one country enana problem kodwa namhlanje sokulabantu abathi abangazanga bakubona la manager zanga kubona kuthiwa if you talk about kuthiwa then what happened makuthiwa what resources did we get ngoba into yayidumile lapha zinkomo kwakukhulunywa ngenkomo now people are talking about ukuthi sasine infrastructure iBulawayo yayingasebenzi kwakungalamisebenzi kwakungalani abantu babekhangela inkomo leyo ukuthi nje hayi ukulima nenkomo kuphela then amakhiwa abuya nendlela zabo lezi ezokwakha ama infrastructure idrobo nani then that's fine amakhiwa abuya leya indlela baqalisa ukubusa ngiyabe indlela ogavititoti bethethe labo ko-Wilson then from there kwabuya ke isigebenga uSmith laye kwaqhubeka iplazi lake liseselukhwe kwaqhubeka wasebenza kanjalo wasebuya lento le basebebuya lento amakhiwa abuya lento le kuthiwa yi-Capital City that's how into engibona ukuthi lapha abantu balahleka khona iCapital City kwakusenziwa ukuthi isigodlo lapho ufikela khona ma ubuya kwelinye ilizwe ma uzophindisa uzathola umuntu ophetheyo khona lapho engubani engu-Wilson engubani engu-Smith so now thina we are dividing ourselves angikwazi ukuthi siyaphi hayi abantu bathi bafundile bafunda ubandlululo abafundanga ukuthi ilizwe lifanele yena thank you
ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 labulaleli bonke jikelele ngithi phephani siya kuDisemba manje ezindleleni sihamba khona sihloniphaneni bantu besikhalangeni bantu besindebeleni bantu beshoneni angikhethi mhlobo igama ngugodbro Khumalo ngizeka ijotshwe lubhalo udaba enkulu oludaba lwe-CCC ngithi lana ngikhala ngendaba ye-leadership singaniki ichamisa amandla kube nguyo siphathayo kuyonke into nguyo ophoyinta ama-ministers nguyo ophoyinta ama-vice president ebe mabili njengezanupf singagobi kwezanupf selibona i-CCC libandla elikhulu elingakhulisa ibandla lezanupf but singaniki wonke amandla uchamisa la ephathe njengomgabe kube nguyo siphethe ophethe ezimbabwe kube ne-top 6 njengala-south africa kube ne-top 6 kube ne-vice president kube ne-president kube ne-secretary vice secretary kube ne-chairperson kube ne-treasure top 6 njengala-south africa and kungabi ngabantu beshibiyara kuphela kube nabantu babulawayo kube nomuntu emathebeni north kube umuntu emathebeni south kube umuntu we-migrants kube nomuntu we-national east upresident akhele isikhathi eside bengayikophi kwezanupf ukuthi uvice president mabili kanjani kanjani asifuni lokuthi ibandla esihloniphayo esibona ibandla elikhulu noma ngingumsekeli webandla wemthokazi public party but isikhathi esingayibona libandla ibandla elikhulu elingakhulu zanupf but bengicela benze njalo ostelo sizi bangicela lifikise emlezo wamphambili lani ebonisana nabantu abakhulukhulu nale phezulu naphezukile ukuthi guys cela kube top 6 kungabi ngichamisa namandla singani ngichamisa amandla wonke no akukho njalo diba nisisho nipa isisi but for uti ube na wapati tunta matawa yi 4, 3 ya sifu nguwe nja uti na si kuwa uti ulo uwa nilila na pagati tela kuwe uti wonga wa province ayaketa
spingelele ku studio 7 kwa wonga abakuwa ku studio 7 ya bonga ubandaganyika inda wani ya sisi ya zitini zonge za nizagale kaa ku studio 7 mingelela bonga nzi wapati nisho zonge za sisi ku studio 7 hei na nizuhu nga kule mezana hei Nizotunga Kulga Maya Pegarava Putoka or Joseph Achuma. She got cool young Indians around Zimbabwe by one. Situated in Zimaranga, I want to have a bonk of a credit card, which is one of our villa about love of one and by name. I got him money or things that is in a son or shame. He married a son about Prince Timothy at 10 cities and a man in other Joseph of the Kings of Pam, one of the messenger can. The Kang, the Vetis and the writers and the Villa Lavantins, I don't think you could be me, Viota. These are the Butuka as far as him. Just one of the Lanamet in a court. We go to write, we are good of a right, who is a right. We landed in Yoga, Naga, we landed in Yoga, we wanted to Yoga, and I wanted to cut our down of us in Bath. Sina Catalogue in the very edition of Yini, what to get credit, what I love to I would write, in the way Marlinge, Gaul, Lotjoseph, Navonga, and Navas, and what the third great tavern is a one ton of them. This is the training of one ton of us in Bath. I choose to land the Lumus, we want to have Lala and what I want to have us in much.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amavoti okhetho lwe-midterm elections elokhu ebalwa ngemva kweviki. Kwezinye izigaba lolu khetho lokho kungakakhanya ukuthi kuhamba njani. Kubikwa impumela izathatha isikhathi ngoba amavoti athunyezwayo avela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Kulawo asephumile ibandla lama-Democrats yilo elikhokhelayo edalele Senate kuthi edalele the House akukacaci ngoba lokhe kulezigaba ezifika phose ithumi ezingakaqeda ukubalwa. Kolunye udaba, izizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni zithi lokhe zilwisa ukuthi lazo zivunyelwe ukuvota zingaphandle kwelizwe. Sixoxe lomunye walaba abaqhuba umkhankaso wokuthi bavunyelwe ukuvota besamazweni aphetheya, umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Kungani iZimbabwe isiba yiyo yodwa ehluleka ukuthi abantu bavote nxa bengekho ekhaya? Khonapha nje sikhuluma nje amapolisa labanye abasebenza kuma embassies angekho elizweni, nxa kuvoto bayavota laba ngabantu. Kanti kwehlulani ukuthi khona wonke nje umuntu ongekho eZimbabwe anikwe lelo lungelo elokuthi avote. Enye njalo into ekhona ebuhlungu ukuthi nxa ungakhayela amanye amazwe eHarare lapha ufana uwe embassy South Africa, uwe embassy Mozambique, nga ule uketo emazweni abo. Siya mabona rila inile lapana, bevota. Kuchukuchu kona, asiyo nto, isi ngati kona, ayene nzagali, ayene lisu uchi nzagali. Hiko kula pekumene smuze kona, uti kona how. Lawa amabanja, anje nabu sadaki, nabu AU, angapi, ngasi senda veni enje. Muba yu anje spakani, lili kutu kona, mangati isi, njoo manda bele sekelu, zozo kufuota, abalazo, abazinezayo, abazikipayo. Katike, baba ngapi, ngasi sisibuye nda veni yezi mbapa.
Manje po lithi kuthiweni ngodaba nalolo olokuvota abantu bengekho elizweni njengoba kukhanya wona amabandla aphikisayo engafakanga umfutho.
Hayi ayisikuthi akula lutho elwenziwayo. Hayi kuningi okwenziwayo ba, kuningi kakhulu okwenziwayo. Into nje engumele sibe yazi ukuthi khona lapha silisana lo muntu lebandla elivele lona. Hayi liyayazi ukuthi khona i-vote yiyo kuphela into engalikhipha elokuzela ekubeni ekubuseni. So bayenza yonke indlela abayaziyo abayizamayo abasebeyisebenzisile ukuthi khona kungavotwa ngabantu abaningi eZimbabwe. So ke senzani-ke thina ezinye izinto nje hayi okunye angakukhulunywa phela ukuthi ukhulume wazi ukuthi khona hawu mina ngiza kuchaya ngalesi sibhakela kumbe mina ngenza lokhu. Into nje khona emgceke eyaziwa ngumuntu wonke ekuthi khona siyenzani ukuthi sincedise ekuthi kube lo vote. Into yokuncedisa lokusupporta ukuthi abantu beregister khonokho nje hayi kuyenziwa kakhulu. Ungakhangela amalokhuzeni ama WhatsApp group, ungakhangela ama group awelokhuzeni awezombusazwe, ungakhangela kulamanye ama group angelani lezombusazwe ama civic groups, bonke laba babhizi benza ukuthi khona kuregistwe abantu abaningi. Nxa ngingahambanga mina ngihluleke ukuthi khona ngiye khona ekhaya ngiyovota, kumbe ngiswele lelo ngiswele le ndlela ukuthi ngivote njengoba ngokwalisiwe ukuthi ngivote nga. Kodwa mina ngingedwa ngizabakwazi ukuthi khona ngincedise abantu abangaki abahlanu abane abangu-100 ekhaya ukuthi bavote. Lokho yinto enkulu eyenziwayo kanti.
Lo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seFlorida khona lapha kwele Melika.
Hi. Manai. Wazen. Zwan. Ngikhonja njanga window mthoba. Ngikhonja njanga window mthoba. Zwan. Kwa Bengitabu vela ngiyabagola amayelo abamnyama njengeCoca-Cola ningabala ngapha njengamabire enqola ngikhonja njanga window mthoba khonja njanga window mthoba zwa khonja njanga window mthoba zwa khonja njanga window mthoba manai khonja njanga window mthoba zwa 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 mina nsofare iplan jenge swambembare ngilenka njenge donke tare anzwakali nje mina njengethulele sawe ungimelele mausuvayo mafuna amanamba ngizokhaya okwabakazi lidemon sokufuna umagaya mathi mina ngistrong njenge paule 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 khonja njanga window mthoba khonja njanga window mthoba zwa khonja njanga window mthoba zwa khonja njanga window mthoba manai, khonja njanga window mthoba. Zwa, khonja njanga window mthoba. Zwa, khonja njanga window mthoba. Zwa, khonja njanga window mthoba. Zwa.
Konje njengowindi womchova ngumanayini ke lo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. umkhankaso wokhetho lwama-by-elections ebhinga ezihlalweni zamakhansela ayisithupha usekuzinga eliphezulu. Siluqhiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.